umthetho lo ngomunye wemithetho ebilolongwa ukuze ikhulule imigoqo ekhona evimba ukuhanjiswa lokwethula kwemibiko lezindaba ngokukhululekileyo elizweni ngemva kokwesulwa kwemithetho enjenge-IPA lePOSA ebencindezela amalungelo kaZulu wokuthola umbiko lolwazi oluqakathekileyo empilweni yakhe. Lokhu kutsho ukuba uZulu sengenelisa ukuthola ulwazi lemibiko ephathelene lenhlalakahle yakhe okugoqela indlela amankampani kahulumende asebenza ngayo kumbe asebenzisa imali kaZulu ngayo. Umnumzana Guda Hobe wenhlanganiso elawula ukwethula kwembiko ngokukhululekileyo eMedia Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe wamukele ngenjabulo lomthetho.
Uhulumende lamhla ukhiphe abathi Freedom of Information Bill. I-Freedom of Information Bill leyi kuyi-legislation kumbe kungumthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-section 62 we-constitution yeZimbabwe. I-section leyi ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information ngesilungu. E-access to information kulilungelo elinika abantu abahlala eZimbabwe indlela yokuthi bethole i-information kumbe ulwazi oluphethwe ngama-organization angabe ekuhulumende abathi ama-governmental organization kumbe ama-organization ama-private companies. So i-information ekhangelelweyo yomthetho imayelana le-information abantu abayidingayo ukuthi bekholise amalungelo abo aku-constitution.
Uhobe uphinde wathi loba lomthetho ubunjwe kuhle uhlupho yikuthi uhulumende akenzi lutho ukujezisa abephula imithetho enje eveza imikhuba yenkohlakalo kungatsha zakhe nakumakampani akhe.
Into enhle sibili ukuthi abantu bazakwanisa kumbe bezayenelisa ukuthi behambe kuma-parastatal kumbe amankampani arunwa kumbe amanejwa ngohulumende. Kodwa mina uhlupho lwami olukhulu kayisikho ukuthi abantu kabalalo ulwazi, kodwa ukuthi ungakhangela njengomzekelo sowunikileyo ka-auditor general ama-report akhe. Every year u-auditor general ukhipha ama-report atshengisa abathi i-corruption kumbe ukungayenzi izinto ngendlela eqondileyo kumbe ngendlela esemthethweni. Kodwa mnyaka ngomnyaka kasikaboni lo muntu oyedwa kuhulumende kumbe oxotshwayo umsebenzi kumbe obothwayo. Kodwa ni ephepheni kuhle sibili ukuthi abantu bazayeneliswa ukuthola le knowledge kumbe le information.
Olwela amalungelo okutholisa uZulu ulwazi unkosikazi Faith Ndlovu wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi laloba bemukele ngenjabulo lomthetho uhulumende kuzamele abone ukuthi ulinganiswa leminye ekusisekelo sombuso welizwe ukuze kungabi lokuxabana kwale mithetho.
Okukhangeleleyo yikuthi i-Freedom of Information Bill lay ikhuthaze njalo iprotecte amalungelo kaZulu lawo wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi athole information, aphinde akwanise futhi ukushiya i-information leyi kungela kuncindezela. Sikhangelele ukuthi i-Freedom of Information Bill ibe ihambelana lesisekelo sombuso wezwe esingathi yi-constitution. Sikhangelele futhi ukuthi ihambelane lama-regional and international instruments asayinwa nguhulumende e-Africa and la ku-international community akhangelane lezinto ze-Freedom of Information. Kumele ukuthi i-bill le ekhethwe i-government ihambelane lesithi i-democratic best practice.
Lomthetho uthi nxa umuntu engacela ulwazi lwembiko ayifunayo emahhofisini kahulumende kufanele ayethola phakathi kwensuku ezimbili, kodwa nxa lolu lwazi lungatholakalanga leyo ngatsha ilakho ukuphiwa insuku ezilithumi lane 14 days ukuthi yethule lolo lwazi. Kodwa abanye abafana lonkosazana Hlengiwe Moyo ongomunye wabatsha uthi abantu bayesaba ukuya emahhofisini la ukuyathola lolo lwazi.
Umthetho lo we Freedom of Information Bill ngibone ngani awusoze usebenze kahle ngoba khona vele isibindi sokuthi umuntu ayevuzisisa lokho afuna ukuzwisisa emahofisini nalawo amakhulu aphezulu uyabe engelaso njalo akalaqiniso elokuthi khona engaphiwa lokho afuna ukuba kwazi ngakho yini njalo ukuthi uzaba protected yini nxa kuyikuthi engathola i-information leyo kumbe nxa efuna ukubuzisisa ukuthi ezwisise ngcono ngebill yakhona.
Umthetho lo owe-Freedom of Information Act wethulwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo emizameni yokuthuthukisa indlela zokuthola kanye lokuhanjiswa kwemibiko lapho akhangelelwe ukuthukulula amagagasi abesesipha imvumo yokusungulwa kwemisakazi yezabelweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.